Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 6 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Umbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho.
Kukhanya sokulokufuthelana okukhulu phakathi kweleSouth Africa leZimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 eleSouth Africa elithi libavimbe ngempelasonto ukungena kulelo lizwe emngceleni weBeit Bridge bengelamaphepha.
Ukuvuka esithi passport kayibe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passport kuphela kunenge okunya kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe benzima kakhulu. Akudingakali lokhu ukuthi lizwe kalisela mali ayisiba libanga ukuthi lingabi le mali.
Sokuqhamuke ukuxokozela ukukhula emahofisini kamsitheli elizweni lonke jikelele abantu bezama ukuthatha amapassport phambilini kokukhezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Abathinteke kakhulu ngempi ye-Israel leHamas ababikwa kungabesiPalestina abaseGaza abangasela mizi njalo bengafinyeleli usizo lokudla lemithi yokwelapha abalimeleyo phakathi kokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukukhanya sekulokufuthelana okukhulu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 eleSouth Africa elithi libavimbe ngempelasonto okungena kulelo lizwe emngceleni weBeit Bridge bengelamaphepha. Ugatsha lobana ngokulondolozwa imngcele yaseSouth Africa ole Border Management Authority lwethu lombiko namuhla lugcizelela ukuthi kuliqiniso ukuthi luvimbe abantwana labo lanxa nje uhulumende weZimbabwe kulandula lokho. Kumbiko eliwethule enkundleni zokuxhumana lolugatsha luthe abantwana laba batholakale emabhasini akade evela eZimbabwe angamachumi amane lamabili 42 njalo luthe luzaqhubeka luvikela imingcele yalo ngokwenqabela abantu abangelancwadi ezifaneleyo ukungena kwele South Africa. Umphathintambo weZimbabwe obona ukwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo yena wethule umbiko wezolo esithi kuphenduswe abantwana abedlula kancane ikhulu kuphela 124. Kwathi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe laye wethule umbi wethu uthele esithi ngamanga akhulunywa iziphathamandla zeSouth Africa. Kodwa umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi laye uma leziphathamandla zelizwe lakhe ekuthini ngempela bavimbe abantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane. Kucatshangelwa ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo abasebenza kwele South Africa njengoba izikolo zivaliwe. Kambe lolu daba lungadala ukufuthelana yini phakathi kukahulumende weZimbabwe loweSouth Africa? Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yelela amalungelo lontu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bahambile eSouth Africa besiyabona lokuyajabulela ikhefu leli belabazali babo. Siyazi ukubana abantu abaningi baphumele elizweni bayephephela eSouth Africa ilizwe lonke ngobunzima obukhona elizweni. So mbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho. So mbona ngazathi ukuthi abantu eZimbabwe badubeka konke khonoko kwenza abantwana bephume behambe ngendlela ezingaqondanga kuyinxa yombuso omubi okhiphe abazali babantwana labo. So abazali babefuna ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka bebe labantwana babo.
so kangibona ukuthi kungabe kungamanga inani lengabe lingayisilo kodwa abantwana siyakwazi bayahamba ngendlela ezingayisizo ngoba abazali baye befisa ukuba nabantwana babo labo ngoba bahamba ngendlela ezingayisizo
indaba kulokungavumelani esikubonayo lokho
ngibona ngani bavumelana mina abangabe bengakuvumelani ifiga ukuthi bangaka abantwana abaphendukisiwe ngibona ngazathi uhulumende weZimbabwe njengaye wonke umuntu kuyamiyangisa ukubana abantwana abaningi kangaka baphumile elizweni sokuyabe kukubonisa ukuthi uma kuphuma abantwana abangu-400 umbena abangu-100 njengokutsho kwakhe nje bephunyiswe ukubana abazali babo abakho elizwe kuyayangisa vele nje uma lililizwe so ngibona ngazathi kuyavunyelwana ukuthi hayi kukhona okungekho right elizweni.
Udubo lapha lokuthi abantwana bathathiswe ama-passports lungaphi?
EZimbabwe i-passport into enzima ukubana umuntu ayithole so abantwana bayahamba ngoba abazali babo bahamba bengelawo abakwanisi ukuzithathisa so kunzima ukuthi umntwana abe le-passport umzali wahamba emthiye emncane.
Singabona yini lolu daba luxabanisa uhulumende weSouth Africa loweZimbabwe njengoba kukhanya ngani sokulokufuthelana okukhona?
Akumangalisi uhulumende weZimbabwe loweSouth Africa akulabudlelwano. Ubudlelwano buba khona kuma-individuals akuhulumende weZimbabwe lohulumende weSouth Africa maso kusiba lamadili. Yiko okulobudlelwano obuningi kodwa obugcina buhluphekise abantu so ngibona ngani kulabudlelwano obuzaphambaniseka ngoba uhulumende weSouth Africa ama-individuals abenefitayo eZimbabwe azaqhubeka esebenza labo bona laba beSouth Africa uma sokusiya entweni zabomayini kuma-farms abakunikwayo ngohulumende waseZimbabwe so uhulumende bangu-2 balezinto eziningi abangazivumelaniyo kodwa bayasebenzelana ekuncindezeleni abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe obengenelisa ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubesemhlanganweni.
The Voice of America.
Inhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe isisungule uhlelo lokuvikela izifundi emigwaqweni. Uhlelo lolu iliqale esikolo seGlenview 8 Primary School lapho okubikwa kulabantwana abayisichiyangalombili abafela engozini zemota abanye abaningi balimala kuminyaka emithathu edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana MacLeo Mapfumo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe uthi balesifiso sokuthi zonke izifundi zeZimbabwe zivikeleke emigwaqweni.
Nxa sikhangela iSafe School Zone sithi indawo yonke elekolo kumbe ilocation kumbe etown nxa kunekolo sifuna ukuthi indawo yona leyo iba safe njani. Akube ne-infrastructure eyenza ukuthi abantwana nxa besiya esikolo nxa bephenduka endlini bakwanisa ukukrosa kuhle kube kulama-zebra cross kube kulama-raised pedestrian lama-hampa ayenza ukuthi imota yehlise i-speed yakuthi abantwana bakwanise ukukrosa kuhle. So i-Safe School Zone sifuna ukuyi-introduce ukuthi iZimbabwe yonke nxa kule sikolo asifuni kuzwe ukuthi kulo mntwana owafa emgaqweni ngendawo zokuthi imota ziyaye zihamba too fast.
Sibona lapha kulo hlelo eliluqalileyo eGlenview 8 Primary School lolu hlelo lwamukelwe njani ngabantu beGlenview?
Abantu beGlenview especially abantu beGlenview 8 kathesi nxa ngikhuluma niyathi i-appreciation yangkhona si-positive kuzibona lawa abantu be-community uyakwazi ukuthi umntwana akula nto ebuhlungu njengomntwana ofayo yonke likhanyele. So abantu abe-Glenview ade bengama-first responders but sometimes baya bengela izinto zokuthi bancedise abantwana labo. So i-Safe School Zone sebayithole positively and ama-partners amaningi ade ewilling ukuthi ancedise ama-businesses akhona apho eduzane ade ewilling ukuthi ancedise. So i-infrastructure yonke leyo esiyifake i-Glenview 8 ayincedanga kuphela i-Glenview 8 but she assist ezinye izikolo zingafika 5 eziseduzane ne-area yenaleyo. So impact yangkhona khathesi nxa si-assessa siyathi hayi sesi-ajoyinile at least 50% le project yenaleyo.
Nxa sikhangela izakhiwo elithi lizifakile lapha, izakhiwo ezinjani laphana?
Nxa sikhangela i-road le iwelavula singakhangela khonapha esafaka khona i-infrastructure ku-Grandview Way no-Willowville. Kule moto eziningi ezisebenzisa i-road yenale, ezinye zivele e-Grandview ebutiliyo e-Tube Farm. So i-high traffic volume siyenza i-assessment sasibona ukuthi kule high traffic volume eyayidlula khonapho. So sayikhonsela njani, safaka ama-hump, safaka i-raised pedestrian, safaka ama-rumble strips. Wona lawo ngama-mechanisms asebenzayo khathesi ukuthi imota iyehlisa i-speed because ayikwanisi ukudlula khonapho ine-speed edlula 30 kilometers. Then indawo ye-speed limit sesiphusha also lathi ukuthi indawo zona lezo zibe ne-speed limit e-30 kilometers. Ukuyehla siyathi engena imota nxa ihamba lama-20 kilometers ama-chances okuthi achaye umntwana ayabe lo.
Kuyiwa phambili-ke laphana kuyini elikuhlelileyo?
Sisiya phambili lapha thina khathesi siyalungisa i-application esincedisa ukuthi sidetermine ukuthiwa ngama-high risk location. So ama-high risk location lawa azasitshela ukuthi singayisebenzisa i-application leyana, let's say sisemagwegwe, singayisebenzisa izasitshela ukuthi lapha emagwegwe kunezikolo ezingani and ama-high risk location ezikolo zonke zenizisemagwegwe zingani. Then sesizafaka khonoko maybe ne local council or ne-government siyitshele ukuthi hhayi khangelani lapha ukuthi abantwana nxa besendaweni leyi it's a-high risk location, sifuna ukuthi lisincedise ukuthi abantwana babesefu nxa besiye esikolo.
Lo ube ngumnumzana Makhlio Maphumo owenhlanganiso ye-Safe School Zones Zimbabwe ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu emahofisini kamsitheli elizweni lonke jikelele, abantu bezama ukuthatha ama-passport phambilini kokukhwezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi kusukela mhlaka 1 ngoZibandlela inhlawulo ye-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa izakhwela isuka kumadola emelika likhulu lamathumi amabili i-$120 isiya kumakhulu amabili amadola i-$200. I-passport yesiphangiphangi ephuma ngemva kwamalanga amathathu yona ikhwele isuka kumakhulu amabili i-$200 yaya kumakhulu amathathu i-$300. Lokhu sekudale ukunyakazela emahofisini kamsithele endaweni eziningi ezigoqela eHarare koBulawayo, eGwanda laseLupane, abantu bezama ukuthatha incwadi zokuhambisa inhlawulo ingakakhweli. Abanye sebelala endwendweni bebambe indawo kodwa ngobuningi babantu. Abanye baphenduka bengenelisanga ukufaka amaphepha abo. Ukuze ukuqedwe lolu daba, uhulumende uthi amahofisi kamsitheli asezavulwa ekuseni ngehola lasikhombisa 7 AM ayevalwa ngehola linye ntambama ngo-7 PM. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokeli wenhlanganiso emele abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu ke yikho kuthiwa yikubusa kaba abantu, ukuthi uyavuka nje noma ngalopho suku ukhweze izinto ngendlela yona le esiyibonayo. Nxa kusenziwa nguhulumende khona lokho kwenza kube kubi kakhulu, ngokuba phela ngabe kwenziwa ngamankampani azimeleyo bekuzathiwa khona hayi kazwisisa ukuthi abantu bahluphe kokungakanani. Kodwa uhulumende kamutshanga, lo uhulumende ule minyaka engu-43 ebusa abantu, ngakho usiza ubuyanga ukusweleka kwemisebenzi, ukulala abantu bengadlanga, uyakwazi uhulumende lokho. Ngakho-ke ukuvuka esithi passport kayibe yimali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asomapassports kuphela, kunenge okunye akukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe nzima kakhulu. Akudingakali lokhu lakancane, yikubusa kaba abantu lokhu. Abantu abafanelanga bajeziswe ngento engabaqondanga, ukuthi ilizwe kalisela mali ayisibabanga ukuthi lingabi le mali. Ngakho-ke abafanelanga imali ibisiyadingwa kubo bezihluphekela vele.
Abantu abanengi bayakhala Ncube, bathi imali yama-passports entsha le iphezulu kakhulu njalo kabayenelisi. Lina njengenhlanganiso emela abathengi, emela uZulu, kukhona elingakwenza yini kumbe elingakuxwayisa?
Isifiso sethu njengenhlanganiso njengabantu beZimbabwe ukuthi yonke into ibe lula kuye wonke umuntu othenga isinkwa, othenga imota, othenga ikhuba lokulima, odinga umthanyelo, obhadala ischool fees, konke kweneliseke kunye lepassport. Ipassport kulomhlaba sesikuwo namhlanje ifanele ibe lula ukuthi tholakale. Asike siqathanise lalokho okubhadalwa ngabanye eSouthern Africa, uzabona ukuthi thina sibhadala imali eningi kulo okungadingakaliyo. Ngakho ke uhulumende siyamkhuthaza, siyamkhumbuza njalo ukuthi kuseZimbabwe lapha abantu bayahlupheka abalayo leyo mali, kanti ke kanandele ama standards akhona ku region ibe lula ukutholakala ipassport. Lokho ke kuyinto eqhakatheke kakhulu kulokuthi abantu bathwaliswe nzima ngalendlela.
Khona ukuphithizela abantu besiyadinga ama passports lokhu lokuphuma buthumuthumo elizweni, singathi kuvezani ngelizwe leZimbabwe?
Ukubona abantu begijima kanje bezama ukuthi bathole ama passport bazama ukuphuma eZimbabwe ngokuba abantu baphakathi komlilo, baphakathi kwembiza eboyilayo, bazama ngendlela zonke ukuthi bangaphuma baye ukuze bakwazi ukondla abantwana. Kuvele kumele kukhumbuze bona laba basezihlalweni ukuthi lizwe kalimanga kahle. Nxa ubona abantu belayine ngalendlela bezama ukuthi ngabe bayathola ipassport ibe indlela yokubaleka. Ipassport yeZimbabwe ayisiyo indlela yokuvakasha. Abamanye amazwe nxa bethatha amapassport babe siba ngamatourists bavakashi kwezinye indawo. EyeZimbabwe ipassport ngeyokubalekela iZimbabwe, ngeyokuyadinga ukuphila kwenye indawo, ngeyokubalekela uhlupho, ngeyokubalekela usizi, ngeyokuyadinga ischool fees, ngeyokuyadingela abantwana impupho ukudla. Ngakho ke bekungafanelanga ukuthi idule ngalendlela. Kanti ke khona lokho ukubona abantu belayine ngalendlela beyidinga ipassport sengathi isinkwa kuyaveza kamhlophe ukuthi kabaphili kahle elizweni, kababuswa kahle elizweni, bayahlupheka, bafuna ukubaleka, bafuna ukuyasebenzela abantwana.
Umnumzana Efidlela Ngcobe ngumkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ekoBulawayo. Odokotela sebesikhiphile isigodo eside ebesihlabe uFuture Chuma duzane lelihlo, wahlala insuku eziyisithupha sinamathele. Abazali, izihlobo labangane badinga uncedo lokumelaphisa ngoba bathi kusakude phambili ukuze aphephe. UFuture ofunda eSilima Primary School eMpandeni esabelweni seMathabeleland South wahlatshwa isigodo edlala labanye abantwana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo, kwehlula ukuthi odokotela basikhiphe waze wayahlinzwa sokwedlule insuku ezinhlanu duzane lelihlo eParenyathwa Hospital eHarare. Izihlobo labangane babonga umsakazo weStudio 7 owethula udaba lolu emsakazweni lenkundleni zokuxhumana. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Deni Sibanda, omunye wabancedisa ukudinga imali ezasiza uFuture.
Esibhedlela esikhulu ngeselizwe eParenyathwa, uthe efika lapho ke manje kwathatha nje isikhathanyana ukuthi baze benze umsebenzi operation, ngoba odokotela bebethi nabo no kukhona izinto ezishotayo abangelakho i-operation yike bayenze. Umdeni labanye abantu besebecabanga ukuthi no ngcono-ke akhitshwe elaphana ku-private, so besokushota nje isimo sezimali. Kodwa-ke kuyithe ngokuhamba kwesikhathi kwatshintsha uhlelo bagcina beyi-operatile. Lengane basikhipha ke lesi sigodo eside kakhulu ngempela, nxa yokuthi masisizwa kuthiwa besingathi siyathinta ngisho lobuchopho singene elihlweni nabo. So isigodo sigcine siphumile, kodwa isafuthelwa kwamanje ingane.
Ye, okwamanje kuhamba njani Sibanda nxa sikhangela ke isimo sejahalele?
Sibhizi laphana sitshaya izimali. Izimali sezibatshaya ngempela, bayaphathisa uMahlabezulu uyaphathisa ngempela. Sibonga kakhulu umsakazi weStudio 7 uyiwona uqale ukubhala ngale ndaba. Ma kubhalwe le ndaba kwafoka ama-numbers abantu abacontactayo, siboneke abantu abaningi sebengena from different izindawo abanye America abanye Botswana abanye South Africa abanye kuphi sebengena kakhulu bafike ebasiza ke labo bantu baphosela lokho abakuphoselayo kodwa kwamanje siloke saqoqa izimali inxa ukuthi akupheleli lapho kuzafunakala ukuthi kube le specialist ezakwazi ukusiza laphana inxa ukuthi bathi no ilihlo alilimalanga enzima kodwa nje isigodo sambe eceleni sambe eceleni ilihlo lesele lingathi kisefa sozozwa manje kuphelele siyaphela nje mhlawumbe iviki sebekwazi ukuthi babheke kahle ngoba sakuhamba namasikani namasikani kodwa ke siyabonga kakhulu lokhu elisenzele khona lingustudio 7 sithi lingadinwa nakusasa sibonga lo mahlabezulu labantu bonke izwe lonke iZimbabwe yonke ethe yasiza ngokukhipha izimali kulezi ndleko ezifunakala abakhona ababheke ingane khona le bese eHarare nabahambe nayo so bekufunakala imali eziningi kakhulu ngempela ebezedlula i-community so ke siyabonga kakhulu phana ngelokhu elikwenzile sithi lingadinwa la kusasa.
Umnumzana Dennis Banda yisakhamuzi seMpandeni ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Amasocha e-Israel aweqembu eleHamas elePalestine aqhubekela phambili elwisana esihlengeni seGaza. Ingcwethe ezibona ukudlelana kwezizwe zomhlaba zithi abathindeke kakhulu ngalimpi ngabesiPalestina abakulindawo ababhekane lobunzima bokulahlekelwa imizi kanye lokuswela usizo lokudla, ukwelatshwa kwabalimileyo kanye lokunye. Ibutho le-Israel libike ukuthi libhombe indawo ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu ngolwesibili. Inhlanganiso yomanyano wamazomhlaba e-United Nations ibika ukuba i-Israel yengezelele ukubhomba kwayo eGaza kusukisela ngomvulo emini, njalo ibutho lamaPalestina lalo lihlasela liqonde e-Israel. Iziphathamandla zebutho le-Israel zithi ibutho lazo seligombolozele elinye lamadolobho amakhulu eGaza. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lolandela izombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Wena kusegcekeni ukuthi uhlupho esibalale ukuthi phela abantu abakhuluma into abangayenziwa. Besikhanele ukuthi ukuma kwempi kutho ukuthi into iphelile, kodwa ke sibona ungathi bakhona abantu abavumayo bona ama-Israel befuna into abangayo. Besifisa ukuthi nabana amaPalestina beGaza bona bawise into bayise phansi, kodwa bona befuna ukuthi kuthi kube yintshukutho yokuthi nabana nje babesebishinile bona sebeyalokhu sebeqhubeka bezizwe. And khonokho kubuhlungu.
Yes, sikhangela lapho ukuthi kuke kwaba lokukhulumisana kwamisa impi okwesikhatshana. Ubona ngani kungaba lula na ukuthi kube lokukhulumisana okuzamisa impi ikuthi hayi kuhle kuphele laphana?
Eqinisweni nxa sikhangela umhlaba wonke akulampi esiyaqedwa ngumbobo kumbe yaqedwa ngamamisayili kumbe yaqedwa ngamabhomba. Impi zonke yebo kuyaliwa kutane ngembobo kwenziwe konke, kodwa impi zonke ungazikhangela kuze zine zisezibidu kuya ngokukhulumisana. So qaile ukuthi iy'ngqeda zombili lalabo singathi thina umlamulankuni basondele eduze izindaba zombili bakhulumane lazo. Impi eyindlela yokuthi ngoba nxa kuthi izamiswa yibhobho kumbe ngamabhomba kwenzakanye kuzaliwa for the next 10 years yokuliwa. So into enkulu ikuthalisana phansi kuyenzwane kube nomlamulankuzi ongathathi hlangothi ukuqongozela lokhu uhlupho sibala umlamulankuzi abale hlangothi nomlamulankuzi asozathi hlangothi phoza xaye babiza kunyanya izinto ebonti ziyahlonizwa iy'ngada zombili yikho kuphele okungenza impileyana ifike ekucineni.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe, njalo wayengumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ekubandla le-TRCC. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, yena-ke odabuka eFelabusi eMatabeleland South kodwa khathesi esebenzela ekwele Island. Unkosikazi Mafu ulenhlelo ezidala imisebenzi yezakhamizi njalo encedisa asebeluphele.
Into esiyenzayo ukunceda uZulu okwakuqala, we try to create jobs. Siyazama sibili ukuthi uzame ukuthi emapulazini, I'm sure abaningi liyalibona ama-videos ami, I'm a farmer, so I try ukuthi ifarming yami engahlali lingane ngiyi-extend inkulu ibe nkulu wenze ukuthi abantu bathole imisebenzi. It's not only that kulokunye nje amabhizinisi etown lawo engwazi engwenzayo, but uyabe ungayisikho ukuthi ufuna ukukwenza. Okunye uyabe ukwenzela ukuthi bakithi abantu bakithi bathole imisebenzi. Bese kusithi nxa sokusuka lapho ngiyazama ukuthi ngithi kule SOS i-children's home lapha, uma ngisiye ekhaya I always try to have a little suitcase for them. Ukwenzela ukuthi nginike abantwana, fike nginike abantwana labanentandane lesiyane ezilapha ebayangazi nje SOS sijayelane kakhulu, siyancedisa. Bese kubuya entembeni, I'm sure liyalibone ngayithi nxa ngihambe labantu abami uyabe le birthday sisekhaya. Siyahamba siyenzela i-birthday laphana entembeni ezalukazi ndlamaxhego. Laphana ngizama ukuthi abantu abami labo bafunde babone. Umntwana abe le birthday bese sithi instead of ukuthi ngunike ama-present akho for the CM mntanami, asenzele ogogo labokhulu, sinike ugogo lokhulu maybe sibanike kumbe ngamablouse kumbe ingubo kumbe izigqoko, siphinde sibaphekele i-lunch. Sidle labo ilanji lekhekhe lomntwana leliyana. Into engayinazelela abantu abadala bakithi they crave for sugar. Bayazithanda izwitsi, bayalithanda ichukela, but kuyasilela kakhulu. Ayikhona mbijana, kuyafana nale mpuphu entembeni laphana ezalukazini bakithi ababe belakho, kuyasilela. So ngiyangithi ngingavuna ngithathe ingxenye yomumbu wami ngiphinde ngiyedonetha futhi lalapha. Bese kuzokuthi ekhaya esigabeni lapho enzalwa khona, ngiyathi ma ngihambile ekhaya in memory of umamazala wami, labogogo bami, labokhulu bami, ngiyahlanganisa abantu abadala. Ngipheke nje babuye sibe ndawonye, ongela amathenisi ngizama ukuthi ngimgqokise amathenisi, ongela sigqoko ngimgqokise isigqoko, ongela qhiye ngimqhiye, njalo njalo. Sikhuliswe njalo dube, sifundiswe yibo.
Yes, ngathi kuyini okwenza ukuthi wenze khonokho, wenzele uZulu?
Kungenzekala ukuthi kungabe kusenziwa indlela engakhula ngayo mina ngondliwe isiphofu. So bengibona abantu abaningi bebuya laphana bezosiza. Kwakukhona umama owayethethwe ngumbalisi umpofu umisheki owezulube eFlabusi. Ngambona unkosikazi wakhe umkakhe wayesithi ma eholile every month wayethatha i-2 kg chukela, amahlamvu akhona, isinkwa sakhona, isepa yakhona, amafutha akhona, abise esiphofini lesi esingondlayo azomnika. Ngangikuhawukela, ngimhawukela, ngukhulekela ukuthi uNkulunkulu ungenzelani ngibe njalo. I can say that's the foundation of it. Engiyaziyo, ngingazi kumbe uNkulunkulu wayevele edale wakufaka, but engakubona ngamehlo, ngakuhawukela, ngakugobha, ngakwenza, kwakukumama yena lo kuthiwa nguNatalet uMrs Mpofu weJulubi. Ngagobha kuye lo Mrs Ndlovu uMasibando wayefundisa esikolo uNambeki. Ngihamba bona besenzela isiphofu lesi izinto ezinhle kakhulu on a monthly basis. So ngakuhawukela lokhuyana, angazi kumbe kungabe kwasukela lapho. Okunye kungaba kusekudalweni.
Singathi abantu bathini nxa ubasiza kangaka?
Abantu banesibongo esimangalisayo, angifuni ukuqamba amanga. Abantu bayabonga sibili, futhi isikhathi esiningi nxa wenzela umuntu nje lowana umuntu appreciate-ayo usuka laphana, angifuni ukuqamba amanga. If you have spent maybe ubuspende $20 emuntwini, kwesinye isikhathi uyathi nje usenza ulutho lwakho mbe isivuno sakho ubone nje sokumultiplyile ngendlela obungakhangeleli. Yinto enye engayifunda ngempilo, ukunika. I don't think it's a loss. Ukunika nxa unike ngenhliziyo yakho yonke vele kuyaphenduka one way or the other. Kwake kwaba lo mnyaka engake ngahamba ngisiyanika izalukazi ikhadi, ngathi vela khona ngachawa liphepha elalisetshenziswe ngumuntu ukuzidlikihle vela ngaphandle dube. Bandihleka abantu babulawa zimbaba. Xa ngithi ndiphepha leliyana ndibambe, mina ngibona ukuthi ngemvali ingcolile i-advert eyendlu yayi ku-auction. Nxa ngisithi i-advert liyana ngithi ngikhuluma lo mkamathi, uzayithatha ngapha imali uvela idlalisa ekhaya kangaka? Kayiye ngibone yindlu ukuthi uyi-$2,000. Ngayithenga leyo ndlu nge-$2,000. Mina bembuye mphethe imali ngifuna ukuthenga indlu ye-$10,000. But I got the house for $2,000. Ngivela spenda about $200 ezalukazini le maxhekweni. So ngafunda isifundo from then and I've always experienced that.
Yeah, phose lokugcina ma.
Hayi, mina engakucebisa ukuthi bakithi ukudubeka bakithi ngokomuntu wonke. Ma usadobha lawe, dlana lesihlobo sakho, dlana lo dubekileyo, dlana lo mbonileyo, yena lo uNkulunkulu asoze simbone madevu, sebenzisa thina ukuthi asize abantu bakhe abadubeke.
Lo ngunkosikazi Sithole odabuka eFilabusi obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDublin eIreland.
Ok,
Kulive Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa ngezijeziso ezifakelwe abeZimbabwe ngeleMelika abavimba abanye ukuba bavote bekhululekile kukhetho labephula amalungelo oluntu ngokubancitsha amavisa okungena eMelika. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.